Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 13 kuzibandlela 2021 ngontungameli inkomo endaveni zekuseni lamhlanje
siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo omkhuhlane
kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belo mkhuhlane lo
ngoba la $50 yakhona ayenelisi lokuthenga isinkwa ayenelisi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Iparlamente yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhubule inani lasebebuleyo ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu lanye 551. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhubhuke baya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili lantathu 23,239. Phakathi kwababhubhe izolo abayisikhombisa ngabakobulawayo kuthi abanye njalo abayisikhombisa ngabeManicaland. EHarare kulababili abahlanu eMashonaland Central kanye lababili eMasvingo. Ukukhwela kwenani labantu abafunyana belomkhuhlane lo kanye labafayo kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni sikhala ngokuthi azisenelisi ukufinyelela amadolobho lezibhedlela ngenxa yeziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokuthi sezisesaba lokuya emasimini ngoba zivinjwa ngamasotsha lamapolisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wehlanganiso ehlomisa izakhamizi ngamacebo okuzithuthukisa eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Fumani Ndlovu.
Akula information abantu abayiphiwayo uthule nje siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akula ndlela zokunika abantu imbiko emaphandleni yikho lolwazi lwe-COVID-19 lusilela kakhulu labantu bengakuthathi serious indaba ye-COVID-19 ngenxa yokuthi akulambiko ebambekayo kumbe ngithi lesizotha abantu abayiphiwayo. Indlela abantu abathola ngayo imbiko yindlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media akula formal channel.
Abantu bayenelisa na ukuthi bahamba-hambe kumbe bayavinjwa njenga lokhu esizwa kusenzakala emadolobheni.
Ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a affecta kakhulu abantu bemakhaya. kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yala ama restrictions sokusiba worse ukuthi kuthola i-transport okwesibili ama services abantu bemakhaya ama services amqoka bawathola kathana izibhedlela zikhathana akula ngeyindlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela iningi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimoto kungakho ke nxa izimoto zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba hambe bethola ezempila kahle bebethola okokubaphilisa kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku district officer wemapholiseni kumbe ngithi u station officer wemapholiseni kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandle
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi ibhanga lakhe liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa ulandule imbiko ebisithi baza kwethula njalo i-$100 le-$200. UMangutka uthe kabalalo lolo hlelo okwamanje. Kepa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukuze kuqedwe udubo lokuthwala imali enengi abantu besiyathenga okuyizinto okungatsho lutho kumele ibhanga elikhulu lelizwe lethule imali engange $2,000 ebambeneyo.
Kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe xaxa singakhange la ukuthi sokuhlala isikhathi eside lokho kwabeza imidola lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-Reserve Bank nxa besithi bazaletha $50 kuphela ngoba besikhangele into belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yamkhona ayenelisi lokuthenga isinkwa ayenelisi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha okuyi-convenience but ikudlalisa isikhathi abekusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana i-US denomination yethu ilingane le $20. In this case kutho ukubana yona le US denomination yethu ingaba yi-$2,000 ungakhangela kathesi ubana unqamntu ethwele i-1,000 eyama-$2 kuyabe kuyimali enganani yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ubelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa bunganeno ngoba ngakhangela iprice eZimbabwe idetermine i-foreign currency kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auction system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa i-rate engathi ye-auction nxa sebethengisa kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa i-rate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho kulabanye kuyephula umthetho kulabo amabhizimusi labo abathatha esingathi i-advantage ye-situation bebekhweza ama-price mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo. Kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenele futhi ku-lockdown kuzaba nzima kodwa sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzinzeza kwe-economy kumbe ukutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafitshane esithi limited economic activity evela kulockdown.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Idale lePhalamende eMelika lizavota namuhla phezu kohlelo lokususa uMongameli Donald Trump embusweni olwe-impeachment. uTrump wetheswa icala lokutshotshozela ule ukuthi nguye owatshotshozela lolu dlakela. Amapolisa athi kulakho ukuqhamuka olunye uhlakela ngoba kulabasekeli bakaTrump abaqoqa ukutshengisela bethwele imibhobho ngelanga lokuqala kukaBiden umsebenzi. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amazwi kaTrump lawa kunzima ukuthi singawaphatha njani ngoba ungakhangela kwelinye icele kuvamile ukuthi ngemva kokhetho lonke abantu abancintisayo bayatshela abasekeli babamasupporters abo ukuthi khona will defend our vote ukuthi babe sitshoni because la ma-Democrats ayakutsho lokhu. I mean lapha South Africa siyabezoma uSimaimane besho njalo, oJulius Malema eZimbabwe nisawujamisa besho njalo ukuthi will defend our vote. Ukabe kusitshona ukuthi will defend our vote iyo indaba esingakhuluma ngayo ngolunye usuku, but ukuthi inkulumo zikaTrump zona ngazikhangela iminyaka from lapha aqala ukukhuluma khona engena kuTwitter, ngumuntu othi into efikile ekhanda lakhe uyayikhipha nje ukuthi ubani lo bani imthinta njani akakunaki lokhu Trump as long as yena umbono wakhe esewukhulumile.
Udaba olukhulunywa yi-FBI olokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela bethwele izikhali bethwele imibhobho ngelanga uBiden ethatha umbuso ulubona njani?
Singawukhangelayo nje ukuthi it's a democratic right yomuntu wonke, umuntu wonke ulelungelo elokutshengisela. Kodwa kubuhlungu okuzusiza ukuthi e-America impobho iyatholakala kalula nje and iningi lalabo abantu abathola imbobho unfortunately ngabantu abasekela uTrump. So nxa bephethe imbobho kusho ukuthi kuzoba lodlakela, kuzoba lokudubulana, kuzoba lokulusekakala kwempilo. Kodwa ke isizathu sokudemonstrator ye kulelungelo labo ngoba njengabalandeli bakaTrump bayakholelwa ukuthi baqilwa. Kodwa ke ukuthwala umbhobho ke lapho esesabakhona ukuthi kuzaba lokuchitheka kwegazi ngoba each time e-America umuntu wathwala umbhobho kule gazi elichithekayo baba khona abahamba bedubula abantu emasinagogo, bebe khona abantu abayadubula abantu ezikolweni emamolo. So hayi kuyethusa, kwameleke nje kwe-FBI isitholileyo mbiwo iqinisekise ke ukuthi ke akulakulahlekela kwempilo zabantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware yintatheli zindaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukubotshwa kweziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Job Sikhala lonkosazana Fazai Mahere kanye lentatheli zindaba uHopewell Chingono yindlela kahulumende yokuhlukuluza labo abaphikisana laye. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokwethula impiko eyayisithi kule pholisa elatshaya usana lubelethwe ngunina eHarare lwafa. Abasolwa bavalelwe njalo bamiswe emthethwandaba izolo lakuthange. Bayakuphikisa ukubotshwa kwabo besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa yi-Constitutional Court. Kodwa abatshutshisi bathi ulokhe usebenza lumthetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kubuhlungu ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibail, amaZimbabweans ayancitshwa ibail, kakhulu abako-opposition lama-civil society leaders lama-human rights leaders. Kodwa abezanu phefa abenza i-corruption besidla imali ebusuku lemini bazihambela nje kungani abalamacala. Silabo abantu abadla imali ka-COVID silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information wezano uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa, silaye abantu abadla imali eningi ku-grain marketing board, abadla imali eningi ku-command agriculture, akukhulunywa ngakho. Yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela i-constitution, sikhankasa sisenza konke okusemthethweni, sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile. Ulolunya uyakuziqhenya ngala ndaba lempilo yabantu, ngisho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lezo izephulamthetho ezibotshiweyo Job Scala lo Fatai Maher ukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana. Iyo abantu abamele bebotshwe lapho. Lokho abakukhulumayo lokho bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazama ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende, bafuna ukungcolisa amapolisa, bangcolisa uhulumende yindlela abakwabafuna ngayo. Konke lokho kade bekukhuluma bazama ukuthi bazondisa abantu, abantu bahlale bezondi bengabazondileyo begcona uhulumende bengcolisa uhulumende. Ngokunjalo izeplamthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa baye kumemthethwandaba ngokumela amanga bemele ukukhuluma amanga. Kutsho ukuthi ngezindlela kulamanye amanga bamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bebumbele amapholisa amanga ukuthi amapholisa abulele umntwana ophilayo ozihambelayo. Ngokunjalo izephulamthetho azijeziswe, izijeziso azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba, abantu abazama ukuthi babe sonke isikhathi bebe begcona uhulumende lapho kungadingakali khona.
Okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo. Ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni. Lingathini ngalokho?
Engabacebisa khona kumbe ngicebisa amagqwetha awo abakusebenzise khona okwabakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi njengoba bevele sebeyizibotshwa. Nxa besitsho njalo, nxa kuyikuthi khonokho abakukhuluma ngakho abami phezu kwako bethi kuliqiniso, akube yiwo umthetho lo abame ngakhonoko ukuthi kusekelo sombuso esitsha kasiselakho lokho. Kodwa-ke engikwaziyo ukuthi amapholisa umthetho bawubonile, babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona, umthetho omileyo elizwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo wethekelele umsakazo weVoice of America eWashington DC ngovulo lapho acizelele khona ukuqakatheka kwenhlelo zelizwe lakhe eziphathelane lokusakaza kwamanye amazwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Lokho bekungokokuqala ukuthi umnumzana Pompeo afike kulindawo lapho agcizelele ukuthi utshela wonke amazwe awethekelelayo ngembali yeMelika yokuqhuba umsebenzi omuhle kakhulu kwezemsakazo.
It's about American exceptionalism wherever and whenever I can, because it's true and because it's important. America is good and great, and everyone who truly grabs our founding understands this.
Ukhuthaze umsakazo weVoice of America ukuthi usakaze imbono eqondileyo esekelwa nguhulumende weMelika emhlabeni jikelele, hathi eyabo hulumende abaloncindezelo abangontando kayiphikiswa. Umnumzana Pompeo unike umzekeliso ngohulumende weChina, Iran leNorth Korea, wathi abahloniphi ilungelo loluntu okuyinjongo enkulu yeMelika.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Uthe ohulumende labo bafuna ukuthi abantu besebenzele bona kulokuthi kube yibo abasebenzela abantu. Lokhu kuza ngemva kokutshengisela kwabasekeli bakamongameli Donald Trump abangena edale lephalamende eMelika yeCongress ngeviki edluleyo ngokungekho emthethweni. Imifanekiso engxabangxoza eyenzakalayo yasabalala enkundleni zokuzilibazisa emsakazweni lakumaphephandaba amaningi emhlabeni jikelele. Lanxa uMnumzana Pompeo wakusola lokho kusanda ukwenzakala, ubikwa engazange akhulume ngakho njalo ekwethekeleleni umsakazo weVoice of America yona ebucwadlana lesakhiwo seCongress lapho okwaba leziphithiphithi lezi njalo okulokhu kuludaba olusemilonyeni yabaningi. UMnumzana Pompeo uphethe inkulumo yakhe ngokutshayela ihlombe izisebenzi zomsakazo weVoice of America.
You've told everyone who will listen, indeed some who didn't want to, the truth.
Umsebenzi kaMnumzana Pompeo ukhangelelwe ukuphela kuyona le inyanga. UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki ambalwa alandelayo ukuthi athathe intambo zikamongameli. Usekhethe uMnumzana Anthony Blinken ukuthi kube nguye umabhalane kahulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa wempandeni uLisani Ndleya obhekane lecala lokubulala unina loyise utshele amapholisa ukuthi wabulala abazali bakhe ngoba babemthakatha. Iphephandaba leHerald lona lithi umasipala weChitungwiza uzadiliza izindlu ezizinkulungwane ezilitshumi lanye eza kiwe ngaphandle komthetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngoGift Sondoko Fowandof lapha ePlumpton Down yokhamba. Basakazi, ngicela ukubuza kanti washona apho Khaliphani Phukeni? Washona apho Khaliphani Phukeni nomakhubhe wakhe? Bese nilungisa la lokuzwa abantu bethi umakhubhe washaywa leso zweli ngobe lindebele. Hayi, akele ukukhuluma manga manje. Umakhubhe washaywa ngoba esupportizana. Loko ukuthi uDouglas Monzoro unjani? Yebo uyamxotsha kanti ngesikhathi bexotsha uBhebhe angithi babe samnandi kwakusazi babe sazwana kusasemnandi. Kayekele uDouglas la ebusi. Hayi umakhubhe washayelwa nje ukuthi usupportizana. Ya akukho konyo ukuchayelwa kodwa uKhaliphani Phukeni wachona phi basakazi? Khaliphani Phukeni wayakwazi ukukhosi ngabazulu. Manje unyene emukhamsile nje. Hanya bonga basakazi bengithi ke ngenhleke nje ukuthi kade uKhaliphani Phukeni wa ngokuhlala zethembisa.
Zalibonani balaleli ba Studio 7. Bingelela kakhulu abafakazi bezindaba zethu. Ngikholapha nje sihlupheka seboda ngomunye wabalayichayo. Imota akazivunyelwa sesiphendukiswa bhekhi kuthiwa buyelana eSouth Africa. Iboda sebeyivalile eZimbabwe. Asikwazi ukuthi wayesihlukunyezwa ngalindlela. Bathi siphile ngapi?
Salunani basakaza bahle uhlelo lwethu uhlelo oluqotho ngualek nyathi okhulumayo. Hayi thina silapha eSouth Africa uyesaba nokuphuma nje endlini ngoba wazi uma usubuyela endlini uzakuphi uyakuthi unjani uthi uyithethe lo mkhuhlane uyabe ungawuthathanga. Kunzima kakhulu, sathi thina ngcono mina nonkosi asingayo ekhaya silinde kuze kube clear. Manye amangala uzumemetheka kangaka uthi sihamba nekhaya siyebona abantwa bethu sesithi isikhathi. Kunzima mpela, kunzima kakhulu kakhulu kakhulu. Masikhumbule ukuthi asikwazi ukuzaphetha ngani loku sikhona lapha abantwana basekhaya thina silapha. So kubunzima bakhona ngakungazi ukuthi abantwana zaphinde ubabone futhi kumbe sokuphelela khonapho. Kuba nzima mpela kakhulu emcabangweni, kuyatraumatiza mpela kakhulu.
Kota ngokuhlala nhlala la eSouth Africa bekuwela ndaba zomsebenzi. ngihlale edabeni thina mina engibhekane nakho ekakhulu ngibona futhi okubhekane nabantu abaningi ababuya kwamanye amazwe ngenkinga le-COVID-19 cause i-challenge esinayo manje ukuthi imisebenzi eminingi ivaliwe, abanye abantu abaningi baphila ngokudayisa njengabantu ababuya ngaphandle. Izinto zisiba nzima, thanda ukuba nzima. Nabanye sisebenza, abanye basebenza emakhontrakthi, nabanye kuphi kuphi. So kuthandaza ukuba nzima ebantwini ngoba le mali le esikhonilelo sikahulumeni bengayitholi. Wonke umuntu nje ukuthi adle apha ukudla etafuleni zokubana aqala asebenza. Kodwa ngenxa yokuthi imisebenzi ivaliwe, ungakhuthi uyakhumbula abantu abama-restaurant, amahoteli, tefana nanezizizizisiva kakhulu abantu ababuya ngaphandle. Kodwa manje phela ngenxa yalokho asevalile abantu bahleli ezindlini, noma-stand bafuna imali zamarenti, kuba nzima ebantwini bakithi kakhulu thina esilala emazweni. Impilo ithanda ukuba lukhuni impela, kodwa ayisekhulephi ngegama likaNkulunkulu, kuzodlula aphinde kubuyele esimeni esihle. Ngiyabonga abasakazi, ngithi shelelele.
Thokazi omuhle, siyabonga iy'nhlelo zethu ezinhle. Sikhuluma kakhulu ngesibhekane nakho amanje, kusikwi-lockdown ngamalanga wona lawa. Bhekane lohlupho sibi esingakulindeleyo ukuthi kungenzeka. Nanku sikukhona, singabantu esiphila ngokuzihambahambela, akula kuhamba. Nalaba abazamelwayo ukuthi bethengise umbululude kumbe kwini, bayezilisina la magora amacimbi, ngabasayenelisa ukuhamba ukuyadinga amacimbi. Kuzihamba ngani, sofuna izincwadi, usobhuku sofunekala yonke indawo nje, uyabesibola ama-check-up. So ubuhlungu esinabo esibhekane na kusho ukuthi naye amalanga wona la ngu-30 siza kubona sibi kwagela ikhendile kumbe sithi ingidi ilahle. Kulukhani kwafa kwelahle ngengidi, ingidi iza kubona. Kunzima bakithi umovini ngwenya idalula.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siziqibe ngezivela kwamanye amazwe. Kubhubhe abaphathintambo bakahulumende weMalawi ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda emele ibandla elikhulu eliphikisayo umnumzana Bobi Wine uthi ungenelwe ngamasotsha endlini yakhe izolo atshaya omantshingelane bakhe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa lithi kalilalo uhlelo lokwethula i-$100 kanye le-$200. Iphalamende yeMelika namuhla izavotela ukususa umongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.